Ngamazwi omuntu otshengisa ukungahlakaniphi lokunanzelela ukuthi nxa ekhuluma kuyabe kuyiphozishini kahulumende ngoba uNick Mangwana yisiphathamandla esikhulu ku-government. So into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo, hayi njengomuntu oyabe sebhawa nje ngoba siyazi ukuthi i-COVID leyi kayibulali abantu abaku-government kumbele iziphathamandla ze-ZANU-PF kuphela, iyabulala labantu nje ordinary people abangaziwa muntu. Esingakusola kakhulu ukuthi yena uhulumende lo wayesazi from last year ngo-March ukuthi lokhu okwenzakala kathesi kuzafika, kodwa kulamanyathelo abawathathayo ukuthi bexwayisa abantu, ukuthi bevikele abantu, ukuthi bemnanzelele ukuthi ezibhedlela kule mtshina engalwisana lo mkhuhlane lo. So kuyadanisa ukuthi umuntu onjengoNick Mangwana ebekhuluma into ezingelangqondo, ezingelamsoco, ezingela evidence, ngesikhathi amadokotela ayiwo athwala nzima ama ukuvikela abantu labo begula. Baningi odokotela abagulayo besehluleka ukubhadala, sayezabona udokotela lapha esecela izimali esilesikweledi eMatadei, unike besesitshela nje into eziqandayo njengalesi.
Ubona amazwi la ephazamisa indlela odokotela abasebenza ngayo na?
I think kuyadanisa kumbe ngithi amadokotela amaningi aba-demoralized ngoba ngesikhathi bezama okusamandlela bonke ukuthi besize abantu, ngoba siyakwazi umkhuhlane lo owakathesi eZimbabwe sihluphe kakhulu. Wonke umuntu uzigijimisele esibhedlela, kuyashota oxygen, kuyashota imbhede ezibhedlela lapha. Uniki ngakathesi ubuza abantu ukuthi kathi singancedisana njani, kuyini esingakwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki, kodwa nithole isikhathi sokuthi ebesisithi odokotela yibo ababulala abantu. Okwabulala abantu yikuthi bona uNick Mangwana ngesikhathi kuthiwa abantu abahlala ezindlini babesenza amaphathi. Okwabulala abantu yikuthi ngesikhathi kuthiwa abantu abahlala ezindlini bengahambahambi, iZANU-PF yayisenza amarali lama-central committee, behlangana besenza into ezijeneyo ngoba kibo i-lockdown yayingeyepovo, yayingasiyo yabo. So osekutshengisela ukuthi kona i-COVID ayikhethi whether nguzenzele kumbe minister, iyabamba kuphela. So uNick kumele ehloniphe, kumele enanzelele ukuthi umkhuhlane lo siqeda abantu abaningi kakhulu. So manje nxa esithi abezanu babulawa ngodokotela, laba abantu nje makhaza bona babulawa ngobani?